sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonge uJonga Khandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesishona. Nyalemukela mthwakazi womuhle ngomgcibelo mhla ka 4 kaNhlolanja 2023 igama ngokeyino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje,
the High Court is ruled ukuthi akanawo amandla okusebenza. So yena ibithing to yena u above the law. Then akaqhubeka esibona ukuthi uzofika ku.
Amalunga ayisikhombisa webandla le-MDCT ayamangala kumthethwandaba omkhulu we-High Court ngemva kokumiswa kwesikhatshana ukuphatheka kulelo bandla athi ajabula ngokwahlulelwa okwenziweyo.
Ndlale khona sibili lonyaka ayikhona phishane. Ngathi uyakhangela laluhlelo lukahulumende kwafika kwabhaliswa abantu. Sekubhaliswa abantu nje hayi abasafikanga abalungisa.
Izakhamizi zeNingizimu yemaNdebeleni sezihlaselwe yindlala kulandela ukungani kuhle kwezulu nyakenye. Kuhlelo abaculi bethu namhla seleqembu leRumba elizibiza ngokuthi The Foundation Brothers ezesiqalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Umthethwandaba we-High Court usephe isinqumo sakhe kudaba olwahanjiswa ngamalunga ayisikhombisa webandla le-MDCT ngolwesithathu. La malunga bephikisa ukukhitshwa kwabo kubandla lelo inkokheli yalo egoqela umnumzana Douglas Monzora, Morgan Komichi kanye lonkosikazi Paulina Mpariwa Gwanyanya. Athi uMonzora ukhokhela ungekho emthethweni ngoba engakhethwanga ngemfanelo njengokuchiyo isisekelo sebandla. Ngakho ke akalawo amandla okubamisa okwesikhatshana kumbe ukubaxotsha. Ukuthi sizwe okuningi ngalolu daba sixoxele umunye walama lungayisikhombisa umnumzana Dan Moyo ongumgcini sihlalo webandla le-MDCT kwele Melika.
Udaba olukhona yikuthi thina siyi-7 uMonzora wazama ukuthi asisuspend. Kodwa siyazi ukubana uMonzora akalalo ilungelo lokususpenda anyone ephathini ngoba uMonzora akazange akhethwe ngama-members e-MDC ukuthi abe ngumongameli womhlangano wethu. So thina siye ku-High Court sabatshela ukubana uMonzora ama-suspensions akhe lawo akumelanga aqhubekele phambili until udaba lokuthi wangena njani kahlekade ukuba ngu-president.
Konoko imoyo ngoba uMonzora yena ukuthiye naye lizafakwa phambili kwe-disciplinary committee.
UMonzora kumele understand ukuthi yena he is not above the law. To start off with, for him to even come back to EMDC after wayelahlekile lo Chamisa was because of a Supreme Court ruling eyathi yona uChamisa kangenanga esikhundleni sobumongameli ngokusemthethweni webandla le-MDC. UMonzora wenza the same thing enziwa nguChamisa and the High Court is ukuthi akanawo amandla okusebenza. So yena ibithing to yena u above the law. Then akaqhubeka esibona ukuthi uzofika kuphi.
Seliyakwenzani-ke lini? Kuyahamba njani?
Kakhulu thina siqhubeka ngebandla le-MDC busy njengamanje siqoqa silungisa ama-structures ukuthi siye ku-Congress. Ngoba i-Congress ayizange yenziwe. I-Congress yona eletha umongameli lama-leaders esingathi i-standing committee yomhlangano wethu. Ngaphandle kwalokho ikungenziwanga khona lokho akula muntu ongazifaka ukuthi uyi-leader. MDC. The constitution is very clear. Ukuthi ama organs awe party starting from e branch kusiya ku ward kusiya ku district kusiya ku province kumele abe lama congress a elect ama leaders ayiwona azoya e congress as delegates ukuyo elect umongameli le standing committee.
Ngethemba liyajabula kuhlela okwenziwe umthethwandaba.
Kuyajabulisa ukuthi umthethwandaba ube walalela isikhalo zethu. Ngibona okuqhakathekileyo ukuthi ukuthi iMDC as an institution akumelanga ukuthi ife. So osokusele manje umsebenzi umkhulu esilawo phambi kwethu owokuthi simobilize ama-structures ethu siyenze i-Congress yethu according to i-constitution yethu.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo webandla le-MDCT kwele Melika esixoxelayo eseVirginia. Isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube Uthe ubengakaboni amaphepha avela kumthethwandaba achasisa ukwahlulelwa kwalolu daba ngakho ke angeke aphe uhlangothi lwabo okwamanje. Namhla umhlaba unanza ilanga le World Cancer Day ngenkuthazo evela kunhlanganiso ye World Health Organization ukubana umhlaba ulwise imvukuzane yevele eyiyo evamileyo kumvukuzane ezichiyeneyo njalo ebulala okwedlula ezinye ebantwini besifazane. Nyaka yonke kubanjwa besifazane phose abayizigidi ezimbili lengxenye 2.3 million belomkhuhlane wemvukuzane yevele. Kuthi kulelo nani kufa inani elingamakhulu ayisikhombisa enkulungwane 700,000 iningi labo elihlala emazweni aswelayo. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi abesifazane abaningi abahlala emazweni aswelayo kabasindi nxa kumvukuzane le nxa beqathaniswa labahlala emazweni alempilo engcono. Kuhlelo lwezemaphandleni namhla izakhamizi zeNingizimu yemaNdebeleni sezihlaselwe indlala kulandela ukungani kuhle kwezulu nyakenye. Lanxa uhulumende seqale ukuphathisa izakhamizi ngomumbu kodwa kasimuntu wonke olutholayo lolo ncedo. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Ukungani kuhle kwezulu nyakenye okudala isivuno esiphansi sekuthe iningi esabelweni sezansi yamaNdebeleni libhekane lendlala enkulu. Ukuqonga kwentengo yempuphu yona esibiza amaranda alikhulu lamathumi amabili 120 rand ezitolo zemaphandleni lakho sekuthe iningi likhala ngendlala. Unkosikazi Gladys Moyo oyisakhamuzi emawane uthi umangoli uselala eziko.
Indlala izasibulala, izinto ziyadura, konke umpuphu bakhwelile, asikwazi vele ukuthi siyenzeni.
Ukhansila kawa 13 eGaranyemba umnumzana Miklas Ndlovu uthi iningi lezakhamizi lilinde ngamehlo abomvu ukudla okuvela kuhulumende.
Indlala ikhona sibili lonyaka ayikhona phishane. Ngathi uyakhangela lalo hlelo lukahulumende kwafika kwabhaliswa abantu, sekubhaliswa abantu nje hayi abasafikanga abalungisa. Ababuyanga basebenzithi bona hayi akulala uthe siphale. Okwakade sibe lokhu bengahola abantu ukusamelela.
Umnumzana Amon Clinic Ngathi ongukhansila kawa-10 eKwana North uthi laloba bethole umumbo ovele kuhulumende awuzange wenela zonke izakhamizi ezihlaselwe indlala.
Esigabeni seShabe umumbu ubuyile nje last week omlutshwana 20 by 50 kg. Abantu banengi balamba ende balamba kweqiniso hatshi okwezenzisa okokuthi abantu sebephila ngokuthenga ezitolo ukudla kulutshwana okuvela kuhulumende kakhulu ayikhona kancane. Wesindima ezilinywe ngo-October November sezi-write off kudry ukuthi nxa ungalumatha umlilo uyatsha.
Unkosikazi Gidumile Nare ngusobhuku weshashe Bedbridge yena uthi ngaphandle kodubo lokudla izakhamizi zibhekane njalo lodubo lwamanzi.
Nxa isimo sinje sokusho ukuthi izakhamizi zeshashe sezisiba lodubo lwendlala njengoba lonyaka zingasoze zivune lutho. Kuyisicelo sethu njengecommunity yeshashe ukuthi uhulumende, ama-NGOs labanye bonke abazizwa bekhululekile bencedise icommunity yeshashe ithole ukudla kulonyaka njengoba sikhangelane lobunzima obunje. Izifuyo lazo zizaswela ukudla. Ngakho konke lokhu sihlezi nje silovalo olukhulu ngoba singafelwa izifuyo. Amanzi lawo ayaphela okusho ukuthi izakhamizi sokumele zihambe umango omude zisiyadinga amanzi.
Inhlanganiso ye-Southern Alliance for Indigenous Resources ithi phakathi kokukhulumisana labogatho lezemfundo ukuze iphe izikolo zemfundo yaphansi ilambazi elenziwe ngempuphu yamabele lamacimbi. Lokho kuza ngesikhathi sekulembiko ethi abanye abafundi abasaye esikolo ngenxa yendlala. Kusenjalo umqondisi wekhansili yamaphandleni eGwanda umnumzana Rangana Ispanda secele uzulu lamankampani azimeleyo uthi asize ekwakheni isikolo seMachia Primary esadilizwa lezulu kusiyavulwa isikolo kulithemu. abafundo kamanje bafundela ematendeni ngoba izakhiwo zabo zokufundela ezifika phose ithumi zingelaphahla. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Sibonge u-Albert Ncube ngohlelo lwakhe olusitshela ngokwenzakala emaphandleni. Okwamanje usithandekile Mhlanga usiphathela uhlelo lwabesifazane.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sicubungula udubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa ikakhulu ngabasakhulayo. Sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobesive Residents Association, ukuze sizwe imizamo eyenziwayo ukuqeda lolu hlupho. Manje imizamo leyenziwayo eyokubhikisha lokunye iyasebenza yini? Ngoba sibonile uMahadebe usanda ukutshela Studio 7 ukuthi hayi yena isuye okwenzayo lokhu. Batholakala yini abanye abakwenzayo lokhu?
Ngibanye abakwenzayo njalo impakathi ihlukumezwayo ukuthi umthetho awuthetho sibeke phansi. Umthetho usiphambanise kakhulu ngokuyanye kwethi ungazi umbambi yekamahadebe ko ungazi ubambele bamkami. Umthetho yapho ukuthi i-evidence kube la i-evidence yangikhona umthetho uyayekela. Asikwazi kumbe bakebudlelwane nabantu laba abathengisa amadrugs ngoba yona indaba yezidakamizwa isinzima ngoba khani ukuthi lo mthetho
Ukodwa isikhulumeli samapholisa koBulawayo uMnumzana Bethnikho Ncube usanda ukutshela iStudio 7 ukuthi balwisana lalolu hlupho. Kungabe kuyikukhuluma nje?
Lokho engikukhuluma kwenze kupheka amapholisa ayakwazi ukuthi nangibacele mina kumhlangano yonke sengizenisakele ngabo sengize ngingasakhulumi nabo ngabo ukuthi madoda lisenzele izinto.
Bakhona yini laba ngamantombazane abathatha izidakamizwa lezi kumbe ikakhulu ngabafana? Lisebenza liziphi inhlanganiso ukulwisana lalolu hlupho njalo kuyini okuphuma emhlanganweni yenu nxa lixoxisana labantu abehlukeneyo abafana labazali ababalisi labanye obaqambileyo phambilini kwalingxoxo?
Ngoba zonke ukuhlanganisa sesezizimile isebenze ngabe indaba ngoba iyahlupha ebhuka ama-youth ye-youth platform ama-ohapakook yama-platforms yonke inhlanganiso eziningi eziningi kakhulu lawa amapholisa lazizikole ezingenela ne-community kakhulu ngoba kubonakabeka i-community kakhulu abantu sebezama ukuthi libe liba incedisa ukuthi baphume kube kuthi izinto baphiwe indlela zokwenza ukuthi baphume kwisizizo besabakisho ngoba isikhathi esiningi abantwana laba bakhala ngokuthi bona abezilii bayafunde bafunde 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 baqede baswele umsebenzi bese besithi kahle mizene kulokhu engakungancedisa bese kuthiwa influensa lala bana abafundayo lala bana abantwana abancane sokungena kusona yonke indawo kodwa kwakuncedisa bengiqoqa lo mijaso ngoke ngento ethenelize kunje kuthi mina mama ngiphumile sengiphumile kulokhu asafuna family, and I'm prepared to mother who surrender our general reading. Then a teacher, the hours of the Tangan, instead of the land, is only the Kutagavani Babuki Bakun. Here we Nagaman is a man, the women, I got the old child apart in church of Ghana.
Leo, the wing of all Longosigazi, Patricia, Chavalala, Umsegali, Ramton Salo, and Tanganiso, Elula, Amalungelo, Abatali, Babulawayo, Eobulawayo Progressive Residence Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Sibonga uSithandekile Mhlanga ngohlelo lwabesifazane. Njengenhlala yenza uChris Gande ulandela ngolwakhe uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali chona njani zulukandaba. Siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje uhlelo lwethu siqoxa lo nkosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngibonga ukwamukela ehlelweni msakazi.
Ungasitshela ukuthi ungwena uthini ngalokhu okukhulunywa ngabanye abathi bona nga wonke umama obelethayo ayenze lokho kuthiwa iDNA ukuze kukhanye ukuthi uyise womntwana ngubani uqobo.
Ngingasho ngithi lento ikanengi isingabonakala injengokuhlukunyezwa kwabomama ngoba kabe sokubonakala ingathi abathembakalanga, yikho sekumele kwenzule ibofuzolo iDNA test inxa bebeletha ngoba kuboniswa ukungathembakali kwa ukuthi abasathembakali. Niko sokumele kuze kwenziwe iDNA test. Kodwa futhi ngesehlangothini lwabantwana abazalwayo kuba into enhle ukuthi ngani kuyenziwa iDNA test nxa abantwana bezalwa. Ngoba nxa sibhekisisa kakhulu siyakubona ukuthi kuhamba ngesikhathi umntwana sokwelisina isikhathi thola ukuthi umntwana uzelwe ngemva kokuzalwa wanikeza ubaba lo ongasuye nguye omzalayo. Uthola ukuthi kuyenzakala ukuthi kuze kuhambe thina singabantu kwesikhathi abantu abamasiko lesintu lesi kulesinto esenziwayo emntaneni mayezelwe. Uthole ukuthi umntwana useyenzelwe isiko elakoncube umntwana ebe engiwakondlovu. Uthole ukuthi kuyahamba futhi kumhluphe umntwana khona lokho ukuthi wenzele isiko elingasilo lakibo. Mase sibheka ngehlangothini lwabantwana lokukhula kwabo lesiko elinjalo, kungaba yinto enhle ukuthi ulibofuzo lwenziwe kuye wonke umntwana ozalwayo. Siyazi futhi ukuthi kwenziwa kolubofuzo kuyinto ebizayo kakhulu. Okungangokuthi nxa kungathiwa kwenziwa ukuthi kufake kube semthethweni ukuthi kwenziwe ulibofuzo umntwana wonke ozalwayo, kuzamele kube yinto eyenziwa mahala kungabhadalwa lutho ngoba abantu ngeke bakukwanisa ukuthi babhadale lezo mali ezifunekayo ukwenza iDNA test.
Osisi abaningi bayabe begcine abantwana besithi ubaba ngulo kathi kungayisuye. Ukubona njani ukuthi kukhanya baningi kakhulu abatholakala besenze njalo, kungakubangelwa yini lokho?
Esikhathini esiningi siyakubona ukuthi abantu abangomama basuke betholakala ukuthi bawondlise obaba izingane ezingasizo zabo. Lakhona futhi ngiphinde ngithi kuza kwahluka ngezigaba ezijineyo. Okokuqala, ikakhulu nxa umuntu eyintombazana eqala ukuthi azithwale, uthola ukuthi nxa esathandana lapho usuke ethandana mhlawumbe nabantu abadlula umuntu oyedwa, mhlawumbe abantu ababili abathathu. Ekubeni kanjalo uthola ukuthi kunzima ukuthi ayisekhulelwe akhombe umuntu ukuthi onguye nguphi phakathi kwalaba babili kumbe abathathu. Ngesinye isikhathi kungasikho ukuthi kumbe umuntu suke elixili esuke engakwazi ngempela ukuthi phakathi kwalaba okunguye nguphi. Kutholakala kakhulu lokho ebantwini abasaqalayo ukuzala, basuka nje ukuba zintombi beqala ukuzala ngoba basuke mhlawumbe umuntu elamajaha amabili kumbe amathathu. Bese kusiba khona futhi ukuthi abanye basuke besazi impela ukuthi umuntu uhambe waya emuntwini lesiso esingasiso sakhe. Okunye futhi okwenziwa usenziwa ukuthi umuntu uyabe mhlawumbe abheka aqathanise ukuthi ongaba ngubaba ongcono emntwaneni njengoba sengizithwele phakathi kwalaba ngumuphi, esazi ukuthi hayi ubaba ngulwana kodwa akhethe ukuthi hayi umntwana ngizampha lo ngezizathu zakhaya belazi umuntu sengingabomama usinikeza amahloni mase sibona ukuthi izikhathi eziningi imphumela ye-DNA testing igcina iphuma ibonisa ukuthi umuntu ongumama uwondlise ubaba ingane engasoyakhe
okokugcina ungavalelisa abalaleli
hayi sengivalelisa nje msakazi bakithi ngithi kubomama asizameni ngamandla wonke ukuthi sibone ukuthi abantwana sibasa lapha abazalwa khona singayenza abantwana baze bahlukumezeke ekugcineni ngenxa yokuthi sibenze bondliwa ngobaba abangabazaliwe ngiyabonga kakhulu msakazi ngibongela kubalalela
lo ke bekungukhosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Skande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo, sikhathi sinye, lilahle.
Kwezemidlalo namhla sikhangela okwenzakale kwezemidlalo kuliVivi kweleZimbabwe sixoxa lentathe lezindaba yezemidlalo uthandazane Zimbwa.
Iqembu lakithi lomdlalo wetennis lona elidibana lele Uruguay kumncintiswano weDavis Cup liqede kungutshikile obhanxa kwimidlalo emibili edlalelwe enkundleni yeHarare Sports Club ngolwesihlanu. Uruguay iqale ngesiqubu yakhokhela ngemva kwentshantshu yakibo uMartin Kevas enqobe umdlali weZimbabwe wesibili uCatney Locke. Umfowabo kaCatney uBenjamin yena onguye intshantshu yeZimbabwe waselandela kumdlalo wesibili wadibana enqoba njalo ijaha leUruguay uIgnatius Caro. Amaqembu omabili akhangelelwe ukuqhubekela phambili namhlanje. Lapho okuzaqala kudlalwe umncintiswano wabadlali bencintisana obizwa ngokuthi ngama-doubles.
Isizwe esizaphumelela lapha sizaqhubekela phambili na kumdlalo nalo we-Davis Cup.
Isizwe esizanqoba kuleso sigaba siyabe sesilethuba elikhulu lokumelela ngoba siyabe sesimelele ukunqoba kanye kumidlalo emibili kandoda zibonele eyabe sisele. Isizwe esizanqoba kule imidlalo sizaphumelela ukwamukelwa kugatsha lwamazwe aphezulu womncintiswano we-Davis Cup njengoba okwamanje iZimbabwe Uruguay zidlala zikwamazwe akugatsha lwesibili.
Kwezenguqu kuhambe njani kuliviki ngiyazi ukubana iqembu leBhoso eleHighlanders libe lomhlangano bekuhlafunwani kumhlangano lo.
Iqembu lomdlalo wenguqu leHighlanders selibe lomhlangano wabo njengenhlala yenza ngesonto yonke yokugcina yenyanga kaZibandlela lapho kuhlafunwe izindaba eziphathelene lokwenzakele ngomnyaka odluleyo. Udaba lokudinga abadlali abasakhulayo bevela phesheya kwesigaba ngeyinye yendaba ebichisa. Okunye okuthiye amalunga ethukuthele yikungabalwa kwengwalo ezimayelelana lokusetshenziswa kwezimali eqenjini. Amanye amalunga ebechuchisa ukuba ilanga lomhlangano litshintshwe kodwa kugcine kuvunyelwene ukuba umhlangano uqhubekele phambili. Nesithembiso sokubana kuzaba lelinye ilanga lapho okuzethulwa khona ingwalo zokusetshenziswa kwesikhwama.
Umthandazane Zimbwa intatheli izindaba yezemidlalo esixoxelaye ekobulawayo. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. Siziphethe ngohlelo abaculi bethu namhla sileqembu le-Rumba elizibiza ngokuthi The Foundation Brothers ezesiqalo lona eselethule i-single entsha elesihloko esithi wadlala ngothando. Untungameli Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba.
Ah! Leli qembu lisungulwe nyakenye zinsizwa ezimbili uMelusi Dube lobhekani moyo ngemva kokuphuma kwelinye iqembu. Nango uMelusi echasisa.
Ngikhulele emagumbi ePlumtree kodwa manje sengiseThekwane sengakhe Thekwane. Emculweni ngingene ngo-2016 lapho bengihamba khona leqembu leNgwenya Family Brothers. Lapho safika khona saqala sakhipha i-album ethi yakuqala eyayisithi kanti banjani. Sithe ngo-2018 salandela i-album eyayisithi Abavumi. Sithe ngo-2021 khona lapho sakhipha i-album eyayisithi Wakhala Kabuhlungu. Sathi ngo-2022 sabuya i-album yethu futhi eyayisithi Lingivumeleni. Sasephuma amaqembu amabili, iNgwenya Family yasala, mina lo mfowethu uThemba Moyo saphuma sayenza lethi qembu.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani valithola njani?
Thina silapha eSouth Africa, ikulapha esicula sikhona, siseSouth Africa eGoli. Ma ufuna ukuthi uxhumane nathi uthole ingoma, amanamba ethi lawa eyamelusi Dube 073 017 3965, 073 017 3965. Bese sithe kamfowethu uMthimane Moxi ethi 073 408 9009, 073 408 9009. Lapho Facebook ikhona njalo igroup yethu ithi The Foundation Brothers ezesiqalo.
Abalandeli ubatshiyela waphamazwe
into esingayicela emculweni wakithi, sicela isupport enkulu kakhulu. Support enkulu iyo engasenza ukuthi nathi sibe namandla siye phambili ungapheli. Iyo siwuthembileyo siziqhenya ngawo umculo wethu.
Siyabonga Ntungameli, namhla besiphathele umculo weqembu The Foundation Brothers ezesiqalo abasethulele isingle yabo entsha ethi Wadlala Ngothando. Singeke hlukani sihlobo, nanzi njalo inhloko zendaba zanamhla. Amalunga ayisikhombisa ebandla leMDCT ayemangala umthethwandaba omkhulu weHigh Court ngemva kokumiswa kwesikhatshana ukuphatheka kulelo bandla, athi ajabula ngesinqumo abasiphiweyo. Izakhamizi zeningizimu yemandebeleni sezihlaselwe yindlala kulandela ukungani kuhle kwezulu kunyakenye. Kuhlelo abaculi bethu namhla besileqembu leRumba elizibiza ngokuthi The Foundation Brothers ezesiqalo. Okwanamhla sesidliwe isikhathi izulu kandaba olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi ngisithi libe nempelaviki enhle. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.